isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So ngasencanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezilapha zizachiswa bagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bebayagcina bezichisa. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwasokuthi ku driver ke kamama uMakhube la wazama ukuthi enze into efana naye yena ube lomnyama ngoba bagcina bemchange lithe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje usesibhedlela sikhuluma.
Uqhamuke udlakela emaofisini ebandla leMDCT kobulawayo phakathi kwabasakhulayo baleli bandla kwalimala amanye amalunga.
Sasebathi ukuchamisa njebe tshelwe ngobabutswangirayi uzasaphisa uchamisa. Siyakwazi ukuthi uzasenzela kakahle. Abantwana abancane basothe lamandla basothe lama-ideas amatsha. Uyakhona ukuthi akufanisa ukuthi kuthi iZimbabwe leyi abantu bathole ukudla, abantu bathole into yonke abayifunayo.
Inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance ibe lomhlangano omkhulu eChinoyi lamuhla. Siza kuzwa isiphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uqhamuke udlakela emaofisini ebandla leMDCT kobulawayo kwalimala amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khuphe labanye kwathi amafasitela emota yakhe lawo abulawa. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abadlula abahlanu abagoqela umtshayeli kankosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Witness Dube, balimele lamhlanje bathwalelwa eklinika yeGarden House kobulawayo ukuya kwelatshwa. Asizweni uMabhalane jikelele webandla leMDCT, umnumzana Abednico Bebe elandisa okwenzakeleyo namhlanje emahofisini ebandla lakhe.
Okwenzakeleyo namhlanje sibe silomhlangano njengoba lisazi ukuthi bekule nkulumo ekade zikhona ebandleni kungani kulokungazwani. Kusukela abanengi liyakwazi kusukela emsindweni owenzakala eBuera singcwaba ubaba uThwangirayi. So sithe sibuya lapha ke abantu bethu abama structures aphansi bekuthi abala ma committee la aphansi basebenzisa hayi bantu kathi izinto zenzakala njani epartini singakwazi ake lisitshele lathi kwenzela ukuthi sibe kwazi okwenzakalayo. So sibabizile ukuthi size khuluma ngaleyo nda ngaleyo nto abayi complaina ngayo ukuthi hayi abakatshelwa lutho bona bafuna ukuthi bezwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. So sithe sesiqalisile umhlangano sesiphakathi saqalisa ukuzwa amatshe esejikwa ngobunengi ama youth akade phakathi azama ukuthi ayaphuma bekungasaphumeki phandle. So basebevala igate sokuthi bavikele inkokhela kade ziphakathi basebethatha ke amatshe bezama ukuthi babajikele bephandle ukuthi basuke ke lapha bahambe bantu bebevele bengasukanga. Ngithe mphuma lapha bese ngisesabela ukuthi imoto yami vele isitshayiwe ngoba imoto kade ziphandle lapha bekungeyami kungeka mama uMakhuphe kungeka Chief Ndlovu ekade ziphandle la vele bese zichayiwe. So ngasencanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezilapha zizachiswa bagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bebayagcina bezichisa. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwasokuthi ku driver ke kamama uMakhuphe la wazama ukuthi enze into efana naye yena ube lomnyama ngoba bagcina bemchange lithe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje usesibhedlela.
Kusenjalo iningi labantu eligoqela umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo selisole ubudlwangudlwangu obenzakala kuleli bandla.
Okwenzakala ku-MDCT akusimangalisi thina abanye abakholelwa ukuthi abantu beMashonaland labantu beMathebeleland abasoze bafa bavumelana ngoba lokhu sikubona kuyimpinda njalo yalokhu kwenzakala ngo-2005 lapho uOldsman Ncube laboMorgan Tsvangirai besehlukana eHarvest House eHarare lapho kwaba lokulwisana khona okukhulu uThokozani Khuphe esekela uMorgan Tsvangirai esithi uqondile owolishimeni babi kathe sokuguqukile uThokozani Khuphe senguye omubi owolishimeni Ncube labo Chamisa sebesekelana solokhu sithina abantu bakithi abavuleke amehlo
asizweni umnumzana Efi Ncube olwela amalungelo oluntu esola udlakela olwenzakale kobulawayo lamhlanje
ikakhulu endaweni yona leya kithi lapho abantu babulawa khona igugura wonde iMDC iziphethe kabi iyehluleka ngendlela eyisimangaliso kulokho akulandeli isisekelo sombuso kuhlonitshwe umthetho
isikhulumeli sezapho umnumzana iPhithule Maphosa usole lesi senzo ethi abantu abahlukane lodlakela
Sihlala sikhuluma sithi iMDC ayithiyananga lezanu PF nangu Chamisa seqhubeka layo siyaphambili
okhangasela ukuba lilunga ledale lePhalamende ebulilima umnumzana Thamani Ncube uchaze ukuba osokusenzakala kubandla leMDC uyadanisa
MDC ivele ilembali yodlakela
iStudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lezinye iziphathamandla zaleli bandla ukuze kucace imbangela yalolu dlakela ngoba iningi lisemhlanganweni weMDC Alliance Echinoyi abanye bebengaphenduli incingo zabo ngimene iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ngokusenjalo inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo oyeMDC Alliance ithi ingangena embusweni izaqinisa uhlelo lokuzivusa kwezabelo iDevolution njalo ilwisane lenkohlakalo uMavis Kamasethulela loludaba eseChinoyi lapho inkokheli le ebilomhlangano khona
Abalandeli bamabandla ayisikhombisa kumanyano weMDC Alliance Baphume ngobunengi babo ukuza emhlanganweni owaqala kweyokukhankasela ukhetho oluzayo owenzelwe endaweni yeGazemba Open Space eChinoyi. Lanxa izulu belisina, abantu kanye lenkokheli yalumanyano egoqela umholi wayo uMnumzana Nelson Chamisa abazange balibalekele izulu kodwa baqhubeka umhlangano waze wafika emaphethelweni. UMnumzana Chamisa utshele inkulungwane zabantu kulumhlangano ukuthi uzobuqeda ukugwelegwele lapho esengumongameli. Abanye abakade bekulomhlangano uNkosikazi Dorcas Sibanda, umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kubandla leMDC njalo emela iBulawayo Central edale lePhalamende.
Lokho vele kusobala lokho le yinto esegcekeni le. Umnankagwa lezana uPF into eyiwada kwehlukananga. Abantu bathi bafuna inguquko bafuna they want a regime change. Bafuna into entsha okucacayo. Abaningi sebegugela edubeni sesikhule sasaguga sibekho sidubeka. Sesesifuna ukutsho kungathi kubathisa lathi sibe ngcono siyakwazi ukuthi uChamisa njengoba etshiyelwe ngubaba uTswangirayi uzasicaphisa uChamisa.
Omunye wabanikeze umbono wakhe ngumnumzana uStalosi Sibanda osakhulayo othi uthembele kumnumzana Chamisa
sivumelela umana njengabatsha ukuthi politics zethu ezelizwe ezombangazwe sithola abatsha kuze bephambili yikho sivumelana kubana ke sizasupporta ke umnumzana advocate Nelson Chamisa kumkekelo lezi ezibuya esizayo ezika 2018 lapho sivumelene khona kubana ke kuqakathekile kubana ke sibe labatsha not only kupolitiki ngoba leyo sasa uzabona sigqoke abafundisi engelina afuzagqoke sibona abantu bebusiness lapho esipromota khona abatsha kuze bethathe ke izikhundla eziphezulu phezulu njalo siqinisile ukuthi ke kuqakathekile ukuthi ama-youth abatsha bethathe isikhundla sokukhokhela lelizwe kwenzakala ke eFrance kwenzakala ke emazweni ashiyeneyo njalo ufuna ukubona lapha ukuze abatsha ngenxa yokuthi elekusasa elibulawayo ngelethu abatsha sokuqakathekile ukubana ke siparticipate siya-encouraja sinjalo sithi abatsha kabathathe isikhundla sokukhokhela emabandleni kumabhizimusi lakundawondaweni ezishiyeneyo
kube nzima ukuba uChamisa asuke kule ndawo abalandeli ikakhulukazi abasakhulayo bemhaya ngengoma ezehlukeneyo ngendlela yokutshengisa usekelo lwabo ngimele iStudio 7 ngiseChinoyi ngingumevis gama
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Ambrose Mutiniri uthi usechiyeleli bandla ngoba ibutho lesizwe lakhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngokungekho emthethweni. Kukanti amalunga ebutho yiwo
aseziphethe kungatsha zonke zikahulumende. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Max Mkandla owala wakumpi yenkululeko ekubutho leZipra ukuthi kungaba liqiniso na ukuthi iningi kubandla lezanu PF licabanga njengomnumzana Mutiniri.
Yayi kungaba liqiniso ngoba yona ngwayizanu kayila abantu okuthiwa khona ngabe party. Abantu bezanu badinga umuntu ole power obeyabe bethola ukuthi khona kule power kule ndlela zabo zokuthi basekelwe empini zabo. Kathesi labo abatsho njalo ngabantu abakuswele ama-positions kuyona le i-dispensation yona le ibe-restructure ama-structures awo. As you can tell ukuthi urugeje ngiyo sengikhomisayo wakhona wezanu. Kuthi kuthiwa kukhulunywa ngalo Grace lokuthi akabe nephozini ethile bonke ama-province ekubathi kubani bese kunamaye. Umnankagu uthi esengenile laphana bonke bathi abantu khona laphana baye kumnankagu. Kuyatshengisela ukuthi vele kakula bantu abakhona laphana abasekela iphathi basekela ipower yomuntu oyabe sekhona khona lapho ukuthi khona nabe bezuza amantshontsho.
Ubona kusenzakalani ngemva kokuthiya umsebenzi kwamnumzana Mtiniri lapha?
Umtiniri is a trained, defined personnel owacommanda iZipra and trained under Zipra. He knows ama-principles eZipra. He knows ama-principles ephathi ukuthi ayizapha. So nxa ephumile kuzanu waphuma ku-government, automatically he has the right ukuthi khona form okwakhe kumbe engene kwamanye amabandla wona lawo akhona i-right yona leyo. But ngesikhathi esisikhangele leso sokuthi khona siya kuma-election lawana angaba khona kumbe yekeli ukuba khona lawo ma-election ngama-events ayenzakala phakathi kwelizwe leli. It will depend. Kwesinye isikhathi uzaqala eqoqoda khona lapha lapha avela khona trema khona wamunya khona kuzapha the after that uzathatha olunye uhlangothi.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra sixoxelaye ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike we Studio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe ngithokaza omuhle njengalokho ngilithembise ngeviki edlule. Kuleviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongisakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central. Right Moyo, ngeviki edlule sishiya ingxoxo yethu usitshela umbono wakho mayelana labontanga abangena kukhetho kulumnyaka njalo ukuthi kuyini okwenza ukuthi lingene kukhetho kulumnyaka ngobuningi benu. Masiqhubekele phambili mnumzana. Ushilo wathi njengoba ilizwe lethu ligcwele ngabantu abatsha, wena ubona ngani kuqhakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lethu likhokhelwe ngabantu abatsha? So mnumzana, yini umbono wakho mayelana ngohulumende okhona manje, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa?
Yabona, ngihle ngiqalise ngingakafiki khona phezulu ekhanda ngithi khangela ukuthi uminister of youth okhona khathesi unganani. 68 years, ngumuntu engithi sithi nguminister of youth low kodwa angikaze ngimbone mina ngithi kuFacebook, angikaze ngimbone kuTwitter. Kodwa iqiniso elikhona ungakhangela even ama-statistics athi ukuthi abantu abatsha sithola platform zona lawo ungabanga ubizo okuyimhlangano lokhu okuncane ncane. Yebo, usabe ungabuye ababili abathathu kodwa sitholakala thina kuma-platform zona lawa. Manje nxa sithi umuntu umele ama-youth kodwa engazwisisi ukuthi ama-youth atholakala njani, lo ama-issues ethu uzawathatha awamise njani.
Kodwa Moyo, wothi ngibamba umlomo kancane. Yebo, umphathi ntambo obona ngendaba zabasakhulayo usedlulile iminyaka yokuthi abantu bambize besithi ngumuntu ongisakhulayo. Nxa ususithi uhulumende law is not catered for abontanga, ungathini ngomongameli yena usetholakala khona
le yiyo esithi sina iloku zenini ngama optics uku manage ama optics ngoba sengabe ekhona ebulenjini enika ama updates njalo ukuthi iqinizwe ukuthi sesingathi isimo enika ama updates ona lawo but what are the outcomes of what young people of what the people are posting on that evolution in Bonalo because aba kulama issues amaningi abantu abakhuluma ngawo ukuthi Mr President kunje Mr President kunje kodwa asikazi sithole a comprehensive response so I don't think so far there is no fruit that we have seen from there because there is no feedback elengqondo esithola from konapa
njengoba ungomunye wabontanga ongena kukhetho lolu ezimele yedwa ubona ngani kuzaba nzima na ukuncintisa kukhetho lolu
iqiniso yikuthi kusazoba nzima kodwa the fact that it's going to be difficult doesn't mean that we have to stop ngithi ngixoxe ngehistory abantu abatsha took it upon themselves in the pre-independence era abangena egangeni bayakulwa belwela ukuthi sithole independence yebo sebekhulile sebemoshile izinto I think it's high time we have an economic war that we now need to fight and as a generation we need to stand up
Hai sikuzwile ke moyo wonke umuntu olase sifiso sokuthola ulwazi malanga ngecampaign yakho noma nje ofuna ukudonate imali kumele bayephi uze bathole ithuba lokuxoxisana lawo
Mina ke ngingumuntu ovulekileyo ku Facebook ngitholakala ku page okuthiwa nguNhlanhla Moyo ku Twitter @moyonhlanhla8 njalo ngivulekile ku WhatsApp inombolo zami ngu 0783962844 njalo angimeli abantu abasha kuphela labantu abadala ngoba they are also stakeholders in the community as well
Mnumzana Moyo isikhathi so sesiphelile ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle bekuhle kuba lawo kuhlelo mnumzana
Ngiyabonga ntuna
balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moyo oke waba ngumongameli ongisakhulayo ngesikhiwa sithi junior president welizwe lethu laye ungomunye okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central Mthwakazi omuhle masidibane ngeviki ezayo Oliver Lisayo ngumike obe bilale
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe yelisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kangelo kokobe
tuna masiko
babe tetela mazo
sesizwe
sithina masiko we
sithina masiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma ngokuthi kambe kulezitho yini ezesilwani ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke ngilomnumzana lothi siziba inyanga ehlala kobulawayo njalo lo stars Thebe Mathe yena oyincwethi kwezamasiko esintu baba siziba umsebenzi wesilwane lapha kungabe kuyini akusitshele ngamafutshane
engikwaziyo kakhulu ngoba mina ngingumuntu omeqinisweni kuphela angifuni ukuthi kusasa ngishiyele abantu abambuzima engikwaziyo thilike engingaphumputhiwe amaphutha esilwane sithumisela ngawo inkomo ukuthi nayizulu zinabiza kuduma ziyaqikizeka kodwa ndingedlula awusoze wazibona zadaka njalo kazingenwa imikhuhlane izini ibhonga laso thina silisebenzisa ebantwaneni bamathwasa njengayizulu ayalamhla la angalijwayo thina sathi lijwa babebhema ugengezi ngojuni khonaphana xa ujuyisepheso siya kujulayi ubhema useqa usiye empumalanga entshonalanga eningizini enyakatho Kusenzele ukuthi abantu bezabuya bekhathani ngake kudala bezwile ngomoya befika ungena phezulu endlala awuyiphumputhi
Mathebe nantuta
yakhuluma ubaba mkhulu yikho kanye akuqambayo okwenziwa esikutholakala esilwaneni kanti ke njalo amafuthaso ancedise ebantwaneni lapha xa kulungisa izihlahla abantwana yesethethe inkanda kodwa ke hale migayiga isikuthi ndingaphonga ubona amafutha sesiyathatha amafutha emkambo uvuka uthungisele umntwana uyavuke ngokunye ongaza kukubone lokhu wazalwayo ayathathwa kabe sethi nxa yithithe abe sesenza imigqa yawo ukuze xa esengena ezihlahleni zomntwana athiye umntwana laye eseleli sokuhamba lapho ufuna ukuya la ekhona angazakhathazini.
Imbuye kuye baba siziba amafutha njalo sizokuthwa ke wanganikwa inyanga obesiwagcoba. Ucinisa satsho ngabantu njalo lebhonga lidinga njani ibhonga phela anti umsindo.
Ngapha eGwanda eStellenbosch ibhonga idlona sizibona nje sizibona emaphakathi lalapho ezigcinwe khona. Bona abanye abantu yibo esiya sizuze kubo. Ngoba into eziziyana kazibona konakali mkhula wami yilihlo lentwala.
Uyafika ubacela usithi ibhonga.
Uyafika ukhulumisane labo. I-approach yakho yiye kwenza ukuthi bakwemukele. Ngoba ezinye zezinto ezivele emthethweni azifuneki ukuthi zibonakale kakuthi sithethe ngapho uphithi uzisiphile. Amele uyabona abanye bayawafaka ekuthini isithuli esokuthi wesakhe ngabantu. Manje kambe nangaye sebeke saka kuya ngokuhlanganisa kwabo. Thina sibona thina esathwasa kudala sikwazi ukuthi umuntu ugeza ngezihlahla zokuthi athandwe ngabantu angabi nalinye ilutho elingani lethusa abantu bakubone bakwazi bakuhloniphe.
Mbuye kuye Mathebe, sikhuluma ngebhonga lapha litholakala njani esilwaneni ukuthi kusetshenziswe?
Isilwane vela sifila nalo ibhonga siyalikhafula. Siyathi ha silikho.
Wesuligola njani phela?
Alisincithi kulokho ukuthi ligola njani. Nami ngijayele ukulithola ibhonga vele lingaphandle. Angaze ngihlangane lakho ukuhlukana kwebhonga lomzimba wesilwane.
Hayi walamhlazi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithatha leli lithuba ukuthi ngibonge umnumzana Lord Siziba, inyanga elodumo ehlala koBulawayo, njalo lo nkosazana Stars Thebe Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilani.
Kangela obaba mkhulu, babe lobo logogo, kangela ezinye ezizi.
Siyabonga Gibbs. Kwesizwe eziphathelane lokholo, silonto ungamili inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Benkangele indaba yobukhokheli uFirst Samuel, incwadi yabhalwa kuSamuel chapter ka-16 iverse ka-1. Kuyindaba ejayelekileyo kakhulu, ikhuluma ngoDavida, uNkulunkulu eqalisa indlela yokumgcoba ukuba abe yinkosi. Sibona okokuqala laphana kuSamuel chapter ka-16 verse ka-1. Inkosi ikhuluma noSamuel umprofeti ithi yena uzoqhubekela ngesikhathi esiningi kangakanani ulokhu ukukhalela uSawulu, awunanzeleli ukuthi sengamlahla ukuba abe yinkosi ka-Israyeli. Gcwalisa-ke uphondo lwakho uhambe uye ngamafutha, uhambe uyegcoba endlini kaJese inkosi esengiyilungisile phakathi kwabantu abakhe. Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele yikuba inkosi ivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu nguye okhetha umuntu ukuthi abe yinkosi. uNkulunkulu nguye oyenza ukuthi umuntu akwanise ukubusa ilizwe ngenxa yokuthi uyabe emkhethile wambeka ukuba abe yinkosi esigabeni esithize. Kwakulesikhathi uNkulunkulu ayegcobe uSawulu, ngesikhathi leso uSawulu wayekwanisa ukuba yinkosi, enze izinto uNkulunkulu ayefuna ukuthi azenze. Kodwa kwafika isikhathi sokuthi isikhathi sikaSawulu sasesiphelile, kwase kumele kuvuke inkosi entsha. Yikho sibona lapho uNkulunkulu ekhuluma lo mprofeti uSamuel ukuthi kahambe ayedinga inkosi entsha, leyo nkosi yaba nguDavid. Singaqhubekela phambili sizananzelela ukuthi ubaba kaDavida wayengananzeleli ukuthi uDavida nguyinkosi. Wakhetha abafowabo wabaletha bonke kuSamuyeli ukwenzela ukuthi uSamuyeli abagcobe. Kodwa uSamuyeli wayala wathi hayi, kibo bonke laba abane baleziqwaga, abanye bahle nxa bakhanyele, abanye bakhanya bebadala, kodwa akula nkosi phakathi kwabo. Waze kwathiwa kuyedinwa emadlelweni okwakulezimvu khona, yikho abafumana khona uDavid Malusi ezikhangelela izimvu nje, kodwa uNkulunkulu wayesemkhethile. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi umuntu okumele abe yinkosi, lesi sikhathi singamkhangelela phansi, engakhangelelwa ngabantu phansi, engabe engananzeleleki ukuba nguye okumele athathe leso sikhundla. Kodwa uNkulunkulu uyabe semkhethile, ngathi ugcobo lukaNkulunkulu luyakhomba yena lowo muntu. Okwesithathu okumele sikunanzeleleke ukuthi uDavida wafumana uNkulunkulu evele esenza olunye lutho. Akunamhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu, siyakwazi ukuthi abaningi bale thuba lokuba zinkokheli endaweni ezehlukeneyo, ngabe kusemsebenzini yabo, kumbe kuba yinkokheli yelizwe, ngabe kumbe kuba yinkokheli yesigaba sakho. Kuyadingakala ukuthi ube nalesi simeke, njalo uvumele ukuba nguwe okhethwe uNkulunkulu ukuze wenze le into ofuna ukuthi uyenze.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza igama likaJesu, babasize. Sithandazela abakhokheli bonke abakhona abalaleleyo ukuba uNkulunkulu basize labo bagcobileyo ukuba bengene ezikhundleni. Siyathandaza ukuba umoya ongcwele uzokubasiza. Njalo sithandazela abalaleli bethu abangezwa kuhle emzimbeni, abakhathazekile, ukuba uNkulunkulu basilise, ubathobe imzimba ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siwaye kakhulu ngikhola inkokhela dezilalele zizasizakala.
Kulolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli.
Namhlanje yakujumoya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela mani kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
kanye Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangihambe
mangihambe mihla yo,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
angifuni
angifuni yami
ndlela
mayiphelintando ya
mangihambe
mangihambe mina
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
kanye
nawe,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangihambe
mangihambe mihla yo
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
angifisi
angifisi yoni mfuyo izeke minkosi ya
ngicebile
ngicebile hela kulu
baba
ngimi Nkosi,
angifisi
angifisi yoni mfuyo izeke minkosi ya
ngicebile
ngicebile hela kulu
baba
ngimi Nkosi,
kanye nawe.
Umculo we Man of Influence besithi kanye nawe. Singakuligqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Uqhamuka uDlakela emaofisini ye-MDCT kobulawayo, njalo amanye amalunga leli bandla alimele asiwa esibhedlela. Ibandla le-MDCT Alliance omanyano lo ubulomhlangano eChinoyi lapho eqonqosele khona ukuthi iza khankasela kakhulu uhlelo lwe-devolution. Silugqibala lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.